Sathibona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga sesithibona ama function yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bewahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasiyo-download zama-textiles zama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocate eHarare. Konke lokhu babe senzela ukuthi abantu bakoBulawayo banqaphe inhliziyo khona bezalandela iZanu PF. Yakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZanu ayizange ibe labantu abanengi ePhalamende. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa nokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZanu abazange bayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenza ama-business executives behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZanu PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZanu PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, sidla izimali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa, kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho ke siyaxwayisa mahlaba ezulu ukuthi i-sanction ayizange izediliza, yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi iZanu PF sicatsha ngayo ingaze yehluleke ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction, yehluleke ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction, yehluleke ukudinga imithi yedibha imali yonile isebezidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi iZanu PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephonga ukuvika nge-sanction.